Ngokutsho kwesekelo sombuso esitsha, ukhetho kumele luqhutshwe iminyaka emihlanu yedale lephalamende ekhona engakapheli. Njengoba ke leminyaka yedale lephalamende likhona iphela mhla ka 21 Ncwabakazi 2018, kukhangelelwe ukuthi ukhetho lube khona kungakadluli lelanga. Abaza kwenelisa ukuvota ekhethweni lwalonyaka ngababhalisele ukuvota, kanti umuntu kuzafuze avotele endaweni yakhe voting station esewardini iward yakhe njalo endaweni yakhe ngokuvota i-constituency. Isibonelo ngesokuthi ohlala kuward 15 eluveve njalo ebhalise khona uzavotela eluveve primary ephansi kweward 15 yekhansili yedolobho lakoBulawayo phansi kwe-constituency yeluveve. Kulamabandla edlula ikhulu abhalisele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka. Osekucacayo ukuthi ibandla lezanu PF lomanyano we-MDC Alliance wecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa yiwo amabandla abonakala ehamba phambili. Amanye okukhanya ezabonakala kakhulu kulolu khetho ngumanyano we-MDC okhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umanyano we-Rainbow Alliance okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, i-Coalition of Democrats laleli elihlubuke kuzanu PF ele-National Patriotic Front. Njengoba ke lolu kulukhetho oluhlanganisa bonke abavotelwayo, ovotayo kuzafanele esiyangena ebhokisini lokuvota esesazi ukuthi esikhundleni sikamongameli welizwe ufuna ukuvotela ubani, umelwe dala lephalamende amfunayo ngubani, usenetha amkhethayo nguphi, kanye lokuthi uthande bani kumakhansila. Loba nje emaningi amabandla azancintisa kusikhundla sikamongameli, ingcitshi zithi umjaho omkhulu uzaba phakathi komkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa oleminyaka engamachumi amane 40 yokuzalwa, lo mkhokheli webandla lezanu PF umnumzana Emerson Mnangagwa oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa 75. Ekhethweni lukamongameli zingaba ngujikile obhanqa kumbe onqobileyo ehluleke ukwedlula isilinganiso sengxenye yamavoti ekhulwini 50% levoti elilodwa 1 vote, luzaqhutshwa kabutsha ukhetho lukamongameli kuze kutholakale onqobe kwacaca. Umbhali ingcitshi kwezombusazwe njalo nginobhalo webandla le-United Democracy Movement omnumzana Andrew Nyathi uthi esikhundleni sikamongameli akufuzanga abantu bavotele umuntu ngoba ehlakaniphe kakhulu loba ekhanya elamadlabuzane.
Umuntu oqakathekileyo nguwe wena ovotayo. Kumele ube kwazi ukuthi ufunani wena. Obususithi ke right, njengoba mina mfuna into engaka, kusho ukuthi ke usibanyabanyana ngomunye umuntu engamfaka lapho ukuthi ngimvotele angisebenzele, ngoba ngeke ngamuzwa ekhuluma ngento lengiyifunayo.
Ziphose zifike amakhulu amathathu 270 izikhundla ezakhethelwa abantu edalele parlamente. Phakathi kwazo ezedlula amakhulu amabili 210 ngezabameli bedalele parlamente abazavotelwa ngelanga lokhetho, bese kusithi ezeleyo ezingamachuma esithupha 60 zigcinelwe amalungu edalele parlamente awesifazane, kodwa amabandla azakwabelana lezi zikhundla kusiya ngokuthi ibandla lithola amavoti amaningi kangakanani ekhethweni. Intatha zindaba eZimbabwe umxolisi Sinqube uthi kuqakathekile ukuthi abantu babheke amaphutha abesenziwa umelwe dala lephalamende abebemkhethile ukuze bangenzi iphutha elifanayo lalonyaka.
OMP esesibe labo ngabantu labana abangena ngoba befuna imali, ngoba befuna izimota ezithile kuhulumende, hayi abantu abathunywe ngabantu. Ngoba kukalutshwana ukuthi uthole uMP ehlangane labantu phakathi kwesikhathi ezo thatha izikhalazo zabo kumbe ezobabikela ukuthi lokho abamthume khona kungakuyikupha sekwenzile kumbe yikuphi asecabanga ukuthi kungenziwa phakathi komphakathi.
Selokhu iZimbabwe yathola uzibuse isiqube ukhetho lukamongameli kane, kanti kobe lokho enqoba ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe loba nje ngo-2008 kwaba lobufakazi bokuthi owaye ngumkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai nguye owanqoba kodwa waqilibezelwa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.